linga litsho nanjani izulu kandaba. Siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lithona lendaba. Igama lami nguChris Gande. Kuhlelo lwethu lwalamhlanje siqoqa lo nkosikazi Queen Maligwa owalwa impi yenkululeko ephansi kwevuyo lezizwe. Ngokuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Yebo baba.
Ye, ungasitshela ukuthi ubona njani umumo okhona lapha elizweni kakhulu nxa sithangele ukubana wena ungomunye owaya empini wa ukhangelele ukuthi impi izaletha okungcono. Yiko lokho elalikukhangelele.
I'm very very disappointed baba ngesimo esikhona elizweni. Njalo nje ukunanzelela ukuthi lobusela obukhulu buyavumbuluka lapha nalaphaya. Okutshengisela ukuthi abantu laba basikhokhelayo bonke ngamahumutha. Akula namuntu khona oyedwa okhangela ukuthi thina sisebenze okunzima kangakanani. Thina we're not selfish, besisebenzela isizwe ukuthi wonke umuntu akhululeke sifanane sidle ngokulinganayo. Kodwa ungakhangela kathesi kunabanye abantu abaselected ukuthi kumele baphile, and those few individuals yibo abasebesenza ukuthi labantu bethu lobuhlobo bethu bonke bubaleke buthabalale kuye ngaphandle kwamazwe. Abanye njengoba ngatsho lakudala ukuthi abantu bethu bonke labantu bonke ufana bethu bonke sebengabafana benkomo, kambe abantu bethu bazozibayithele nini imisebenzi? It's so disappointing. Ungakhangela kade simashopu akunalutho. Islogan kuthiwa Zimbabwe is open for business. Which business? Who can make business nxa izinto zinhle? Sithele nzima elizweni leZimbabwe.
Kahle kahle ubona ungani kuyini okungaba kubangela ukubana kube lo mumo onje?
Uyabona ilizwe lethu thina silidwa ngamawolosi lamabarons. Nxa ngisitsho njalo ngabantu labana abafuna ukudla bodwa abaselfish. Yikho khonokho imali lezi ezintsha emgwaqweni okuthiwa ilizwe libulawa ngabantu bosithatheleni. Sithatheleni kenethu ubulala imali ngoba akala mali lele. Uphiwe imali nguye umkhulu wethu ukuthi hambe ejintsha. Nxa bona bodwa iklike nebena phezulu bengalungisana bekele ukutshontsha ilizwe lizaba right. Bekele ukusupplya i-black market ilizwe lizaba right. Even abanye abantu abangaphandle kwamazwe labale mali zabo abawudini. Phela sinabantu abaningi abaphandle kwamazwe abangela confidence le government yethu. Abangeke barisimaliza ukuthi zingene elizweni. Bafisa ukubuya bezo-investa. Kodwa yi-friend ukuthi abantu besaba ukuthi balethe imali zabo ekhaya ngenxa yokuthi bona babe besazi ukuthi abantu abalapha imali ngezabo bodwa. Sathathela imali zonke sihola imali zethu zisemabhenki, you know, 2008-2009 imali zaphelile emoyeni. Kwathiwa siqalisa from zero, saqalisa from zero. Kathesi lakhesi khona imali zonke seziphelile futhi. So yilize bani ukuthi wena you can invest imali yakho iphonguphelele emoyeni? Sikhokhelwa ngabantu abangalunganga, sikhokhelwa ngabantu abangamasela. I'll use that word. Nxa bengatshintsha ukwenza kwabo kuphume wona amasela wona lana phezulu. Lakathesi akula muntu wabo phakathi ongakhuza omunye. Bayaxabana ngoba bayakwazi ngakhuza uza zezindaba zami ngamasela wodwa asikhokhelayo.
Abantu abanjengawe abalwa impi yenkululeko lingani alibambananga. Kungakho ngokunye yini okubangela ukuthi lingakhulumi ngazwi linye likhumbuzane ukuthi hayi lokhu ayisiko sakulwela empini?
Ye, abantu abalwela inkululeko asibambananga. Isizathu sokungabambani kwethu silambile. Uyakwazi ukuthi umuntu olambileyo noma ungamnika yini ungamthembisa i-$5 kathesi uyaphambana ikhanda. Abantu bathengisa ngitsho lona ibutho lethu lalithenjiswe ukuthi lizathiwa imali lizabona things after this coup to demand. But if I tell you uncle Mutti Kevin's mess, I'm our veterans, I'm an India suffering. There's a fisher with abana lutho, abana mali, banandili. So umuntu wakhona ungamthembisa anything. Uyabe sekuthemba sefuna ukukhona khona nje ukuthi ukuzibatha isinkwa sakhe. But kungena lutho azalithola. Ungakhangela kathesi ukuthi basebenzise njani. Siyasetshenziswa nalabo okuthiwa ngothi mbido, okunye kwakhona lokhwana. Basetshenziswa kakhulu. But akuna lutho abalitholayo, babe lokhu bethenjiswa imali. Kathesi kuthiwa ama-project. Project bani engenziwa umuntu ole-70 years. Uzenza project bani? Kuyini vele engayanga lesikolo kuthiwa ama-projects. Uzangena kwi-project ungavelela sikolo ungakwazi ukuba. Kodwa sikuthi uthi it's nothing, yikurodwa nje ukuthi abantu basebenze besetshenziswa. Yibo abantu esesibulilize thina ama-veterans ngokusetshenziswa sibanjwe amadomu.
Hayi, kulungile, isikhathi sesingasavumi. Ungavalelisa abalaleli. kuphela.
Ngiyabonga, ngiyabonga mphakathi lonke lilaleleyo. Ngicela ukuthi bantu bakithe ekhaya sibambisaneni. Isimo esikhangelane lesi lesi sinzima. Sidinga ukuthi sonke sivuse amakhanda, siphakamise amakhanda. Siboneni ukuthi sesisetshenziswe kwanele. Sitshintsheni ukwenza silungise isizwe lethu. Akukho omunye umuntu ongasisukumela asenzeli ngaphandle kokuthi thina sisukume. Ngiyabonga.
Hayi, lathi sibongile. Kube lobusuku obuhle.